Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlazi ku 8 Nhlangula 2020 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa lo yedwa obevela e South Sudan.
Kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na.
Ngemva kokuthatha amahofisi eHarvest House eHarare, ibandla leMDCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele.
Uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. Wakuchangirayisa pili avestanzi iofisi le MDCT.
Ingcweti kwezempilakahle yakwele Melika uDokotela Anthony Fauci uthi inkulungwane zabatshengiselayo emgwaqweni kwele Melika phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa kungaphehla igcikwane le-coronavirus lisabalale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa. Owesithathu otholakale elegcikwane leli ngobe vela kwele South Sudan. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu amathathu i-282. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 53 abahloliweyo ukuthi baligcikwane leli kumbe hachi kwatholakala bona laba abathathu. Iningi labaphindela ekhaya bevela kwele South Africa batholakala belegcikwane leli. Kambe kungakuhamba njani? Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani kwele South Africa.
Inani labantu abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID lapha kwelase South Africa lokulikhula ngendlela emangaza kakhulu, kanye nabantu abashonayo ke ngenxa yalokho sesiyafika nje kunani lenkulungwane bantu abashonayo asebeshonile kahlehle, kanti sinezinkulungwane ezingamajuma amabili abantu abanomkhuhlane weCovid abangakapheli, nalakho kunamashumi amabili nane cishe asebepholile. Okusho ukuthi umkhuhlane lona masibhekile lapha kwelase South Africa kusele nje ngenkulungwane ezinhlanu ukuthi kufike kunkulungwane ezingamachuma amahlanu. Ngakho sithi cha, khona ngathi kusaqhubeka kusiba kubi.
Iningi labasuka khona ngapho eSouth Africa bephindela ekhaya eZimbabwe lifika khona ngale litholakala ukubana lelegcikwane le-coronavirus. Kungakukhombani lokho?
Ukuthi abantu abaningi abasuka lapha besiya kwelase Zimbabwe noma kumbe besiya kumapha amazwe njalo batholakala benomkhuhlane owe-coronavirus, kuzobala kumbe benegciwane, kuzobala lokhu ukuthi baningi kakhulu, kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelase Mzantsi Afrika kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na, ngoba kungakafinyeleli ukuhlolwa kubo bonke abantu abaningi. So kuzobala ukuthi sihleli naligciwane ebantwini abaningi kakhulu, sinezinkulungwane nezinkulungwane ezabantu asebephethwe iligciwane.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulandela ukuthathwa kwamahofisi eHarvest House asesaziwa ngelokuthi Richard Morgan Tswangirai House ngabe bandla leMDCT. Leli bandla lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. Ibandla leMDC lilamahofisi emadolobheni phose wonke awelizwe lasezabelweni ezichiyeneyo kunye lezimota lenye impahla. Ibandla leMDCT lithi lizaxotshisa njalo amanye amalunga edale lePhalamende kodwa okunenge kuzaziswa ngemva komhlangano ozenziwa ngolwesibili. Leli bandla liyalandula ukuthi amahofisi eMorgan Tswangirai House ayisiwo ebandla. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi. Ngibingela labalaleli emakhaya. Hayi, akulona iqiniso ihofisi yeHarvest House libe ihofisi yeMDCT ekababuTswangirai. So uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi babuTswangirai saphila iHarvest House ihofisi leMDCT.
Akhona yini amalunga edalele parliamente eliza biza ukuthi aqotshwe kumalanga amalutshwana landela.
Indaba yamalunga eparliamente njengoba ngihlala ngisho nje iya ngokuthi umuntu yena ubehave kanjani. Umuntu engabehave lokho abakubiza ngesilungu bethi offenses against the party yikho okuzoyenza ukuthi umuntu arecallwe. So kuya nge case by case basis, angikwazi ukuvela ngithi blanketly yebo kulabantu esizobabiza. Kodwa sikhulume ngolwesibili kuzobe sesenza ama meetings athize njengoba sengikwazi ukuphendula ngophelele lo mbuzo.
Amahofisi ebandla asezigabeni wona lizawathatha nini?
Angithi sesiqale ngeheadquarters njengoba sesiqedile ngeheadquarters kutsho ukuthi ke sizowathatha lawo lama kungekudala nje sizobe sesiwaphethe. Akumelanga ukuthi vele ngabe kwenzeka kanje. Uma bezibiza ama-Democrats kumele bavume ukuthi ani babe semahofisini lawa bethi yibo abakhokheli be-MDCT boqotho. Ikhothi isiphumele sinqumo ukuthi ngubani olida i-MDCT. Manje-ke njengabantu bona abathi balwisana nobudlwangudlwanga be-government yezana ngabe babonisa phela ngesilunga abathi they must model what they are advocating. They must model it. Kumele bakubonise ukuthi nangu thina singabantu abanje.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili ngoba phela babe phethe imbhobho thina asilayo imbhobho. Njalo thina asila dlame lokuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House. Isenzakalo leso sihle satshengisela ukuthi isibongo sabo Khuphe, isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani, isibongo sakhe ngesakonkwena. Njalo ke yo ona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade besinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ekhona ngale kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuyaphe bencedwa amabutho njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo thina sasivele sikwazi ukuthi hachi uKhuphe usebenza labantu bakamnangagwa yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo. Ukhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abephathi. Ungananzelela Chris, ukhuphe uvele kukalutshwana umuzwa echothozi uhulumende kamgabe kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo. So kono kuvele akusimangalisi. Akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha ama office. Into engiyaziyo engkwazi eqinise ngizuthi kabalalungela. Bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangutitisi baka hulumende lo okhokhelwa ngamabutho.
Akhona yini amalunga ebandla lenu athi ase hambe kucele le MDCT?
Akekho osekhulume ukuthi uzasebenza lo mama Makhuphe. Njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kaMnangagwa, angikholi ukuthi baza kube banengi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo Khuphe. Hayi, angikholi ukuthi bengaba ningi. Okwakathesi ayisilabo yizero. Njalo singakhangela imbali, imbali yakobulawayo, imbali yemathebeleleni, imbali kamthwakazi, sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibili ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho, lalabo ababeyibo ababe khokhela amabutho ombhuqazwe. Angikholi ukuthi kungayenzakala khonokho, kungayenzakala into enjalo okwamanje.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje igqwetha umnumzana Tapiwa Maganza wayesebenza legqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubotshiwe izolo phezu kodaba lokuloba i-affidavit amapholisa athi yayile gama lomuntu wokuzibazela othiwa nguSimbarashe Zuze. Lokhu kwenzakala lanxa uZuze eziveze emphakathini izolo wazisa lokuthi amapholisa wakhuluma lawo. Igqweda likaChamisa Umpofu owabotshwa ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare namhlanje.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele, la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezi sebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezifika phose inkulungwane ezimbili 197 esezihanjiswe ukuthi ziyohlala lapho ezingasoze zihlangane labantu zisahlolwa ukuthi zingaba zithelelwe igcikwane lecoronavirus na. Lokhu kulandela ukutholakala kwabantu abane ababalisa umongikazi belegcikwane leCOVID-19. Iphephandaba lobulembu be-internet ele Zim Live lithi abasekeli bakamkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linet Karenyi Kore ababotshwe phandle kwamahofisi asethethwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesihlanu sebehambise amapholisa emthethwandaba phezu kokuphathwa kwabo ngamapholisa. Ababili laba bathi kumele bahlawulwe ngoba bafakwa engozini yokuthelelwa igcikwane le-coronavirus estokisini lapho ababevalelwe khona. Njalo bathi istokisi sakhona singcole kakhulu. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kimlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
ulinjani bakithi linjani bakithi okhulumayo ngukadabe ngukadabe wesabeleni sasedandanda idandanda phansi khona lekanyandavu elupani ayi into bakithi enzwa izanu PF ayisixolele sesikhathele ngayo bakithi izanu sesikhathele siyayibona isebenzisa umama lo umakhuphe sesikhathele bakithi akisixolele izanu 20 years sihlupheka singaphume ekukhululekeni please siyayicela izanu PF siyalicela abantu bezanu bakithi hlalani phansi lidle khonokho esela kutshontshayo liphumule ngiyabonga mina kadabe ngikhuluma nise Olivine Wodbosch eSouth Africa
ngiyabulisa lonke sizwe semambali kustudio 7 Voice of America ngithi lonke bantu bakithi mambali ngabe ngabasemazweni noma abasekhaya noma bekhona ngenxa yokuthi abantu bakithi bagcwele amazwe wonke la ngenxa yokuhlupheka cela ubumbano bantu bakithi emambali sesilohlelo mpelano ukuthi abantu sincedisaneni sibambaneni siqale ngokuthi sisize kakhulu eklinika yakithi mambali ekliniki sisize kakhulu njengokuthi njengoba sisibona nalo mkhuhlane uvama kanje sincedise kakhulu ekuncediseni izinto ezifunekayo eklinika siyacela kakhulu abantu bakithi bonke umambali yonke abazwayo kukhuluma imambale sigoqela imkhologwe matokonye majamhlophe siza imambale center nabanye abaseceleni laphana kumfula lokhu esinqumisa khonale simphathe siyacela sigangatsha bonke abantu bakithi abazwayo basihawukele besize impela esiphoseleni sinayo i-account number uyasondela komunye wemambale kunaphana olaye noma le number zakho ubuzisisi nxa ungakakutholi siyabonga okhulumayo ngumathambo uJotham Mabuza siyabonga ematshamhlophe
mthwakazi wakithi into engiyibonayo aliyiboni ngokuncindezelwa ngabantu ababuya eMpumalanga basincindezela ungabheka mokwamanje asifuleni amehlo sibheke ukuthi siya ubheke ngokwamanje uMDC Alliance kaTsvangirai le abalwayo manje uPresident Shona uVice President Shona uTinda Ebiti ubheke kufake uWishman Ncube waba yiVice President yesibili kunini uVice uWishman Ncube elapho engiprofessor lokhe esidla imvuthu zezinkwa ozilahlelwa ngabafana abancane abakhule izono ebabhekile yiwa seyemvuthela imvuthu udla imvuthu zabo uyanikezwa ephansi but kunguye abadala beku-MDC phambili ngomthwakazi wakithi
yebo 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 lenjani linjani ngostudio 7 likhuluma lo Clever umfana wasecholosho okubiza kuthatha echolosho ephumula mission echolosho ephumula mission mina nitakwa esigabeni kuthiwa kusemberia isibhedlela sethu isibhedlela sethu iphumula esinye isibhedlela sethu icholosho yikho lapho enzalelwe khona enzalelwe ngasembiriya igama lami ngukleva sibonga sama sakwasibanda
hayi sikhathele impela ngamashona sikhathele impela ngamashona sikhathele kakhulu impela sikhathele impela siyahlupheka nje manje indaba yamashona manje hayi sikhathele kakhulu mani
kambe khona kuvele kuyikuyini into othwazana babhizi babulalana labantu becatshisa abantu beba-abuse abantu and sikhathele bakithi siyacela lanti sincedise ingceni lingabona ngezinye indlela kube yikudla kumele sithwale nzima kuyatshaywa abantu ngapha kuyalayinela ukudla kuthiwa abantu baphiwa ukudla ukudla kwakhona sikubona siyaziphandela kambe lake lalibona ngaphila izwe elinje sasikhala ngomgabe umgabe ke wayengcono kulalo umuntu othiwa Mnangagwa hayi bo salibonani linjani bantu besitudiyo bakithi ngingajabula nxa elami ivoyisi yayo ingaphuma hayi thina sikhathele bakithi ngezanu PF mina lo ngazalelwa kuzanu PF sengikhulele kuzanu PF ngazala abantu abami zanu PF kanti kuzaze kutshintshe nini kwamanye amazwe wani kuyatshintsha ukuthiwa kubizwe ngenye indlela kanti kona izanu le kuvele kuyikuyini yena uma ithokozani khuphe utheni uyavotelwa ngubanxa yemicabango hhayi nasikhathele bakithi akuke kutshintshwe sike kusibone la uchamisa umntwana omncane sikhathele ngamatsotsi ezamphilo.
Yebo yebo, salibingelela besitudio seven abasakazi bonke nabalaleli bonke. Imampofu ngithi njengabathi bayita ngamademo ngabantudemokrasi MTC kachamisa abathi balwele democracy. Iyomangalisa ukuthi idemokhrasi uyakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi ifuna ukubulala ukhuphe. Siyababona nanamhlanje abaqhubeka ngazo izimpi zakhona, alaba bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe i-G4 wayeshiye ezandleni zakhe. Yikho-ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokweza kukamgabe bayangisa njani bayangisa kudlakela lo abalwenzayo lolo. Kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpini odlakela bayangisa lokho. Pho ngabusa umgabe ozabangcono phela kunaye phela umgabe omncane lo osakhula lo oshamisa bayangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane le nto zodlakela oshamisa.
Abantu basakazi ba-67 siyacela sibili ukuthi umama uMakhuphe akayekele uDr. ubaba uNelson Chamisa akamthiye sibili, siyacela sibili akamxolele, akaxolele alayensi, akayixolele kakhulu. Azamuthi ethi umoya wakhe abuyele emuva acabange kahle sibili alungisise ikhanda lakhe kancane. Hhayi yabamonzela singazesihluphela ehlupha abanye abantu sibili kakhulu ngoba hhayi lokho akwenzayo kubi kakhulu, kubi kakhulu kakhulu. Akwathi sibuze omunye umuntu secabanga njani thabisa kwini kahle bina umthabisayo kahle bazama ukuthi bakhumbule kahle bacabange kahle babise ezingqondo zalo moya fake bakhule kancanzeka abantu abadala. Hhayi hhayi hayi asinto e-right le, asinto e-right sibili le. Hhayi lokuthi hhayi ingafaki ibandlela lekusalo lezanupiyof lela, hhayi sengalifaki lapho bakhuphuka sabona isikhanda nje kuphela. Yisimanga ukuthi sekela ama-sport afutha ngama-poli. Hhayi hhayi hayi kazama ukuthi ekele kusukuluza lapho azama ukuyila sibi siyacela sibili azama ukuthi asebenzisa ikhanda lakhe abone ukuthi amavota azathola ku-2023 ayangazi azama ukukhankasela ibandla lakhe ukuthi ku-2023 lingene alethela amavota akhona ukuthi abezehluza amaphathi iphathi ke-alliance. Hayi hayi hayi
kodwa uyazi phela le nto eyenzakalayo eZimbabwe luhlazo kwenzakalani shuwa mali senze isiphithiphithi esingaka mpela lilwelane kanti lalo jahati Chamiso lilwelane. Hhayi uyazakelekela into lezo mani. Hhayi ubona seliqala uhlale ihlupha nalalo muntu lifuna ucakasela imthaya njengothwangirayo angisho akelekele into zeni lezo. Hhayi hhayi uyazi kungafundi sometimes kubuhlungu uyazi ngangifundile ngangihamba ngiyekuba ngibe yipolitiki yeZimbabwe ngiyekulwa buhlungu njalo ngelesimo seZimbabwe. Uyazi ma ngicabanga ukuthi iZimbabwe ubaba wayelishotha leZimbabwe walwela eZimbabwe wacela inyama till today angikwazi ukuthi ukudulelo lizwe. Inhliziyo yami buhlungu blind ma ngicabanga ngobaba walwela iZimbabwe impi elishotsha khonalo wanyamalala forever till today.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa ezigaba zeMelika ezimbalwa aguqe phansi ngamadolo etshengisa usekelo lwabatshengisela phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa amhlophe. Izizalwane zakwele mali ezifika phose amakhulu amabili i-197 zize zabuyela ekhaya zisuka kumakhelwane eNiger lapho ebezivalelwe khona kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration yiyo ephathise abantu laba. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu beMelika phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo lanqabe sekuthuli kungafani lokwenzakala ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka udlakela. Ingcwethi yezempila kahle uDokotela Anthony Fauci owakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela imizamo yokulwisana lokumemetheka kwesigcikwane le-coronavirus kwele Melika wazise ilizwe ukuthi ukubuthana kwenkulungwane zabantu betshengisela kulakho ukuphehla leli gcikwane lisabalale ngamandla. Mana ingoma yeChembe Monks. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele-South Africa, loyedwa obevela e-South Sudan. Ngemva kokuthatha amahofisi aweHarvest House eHarare, ibandla le-MTCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.